Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhla ziku 29/4/2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lamukela imbiko yesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yezanu PF zesulwe ngenjabulo.
I-corruption kuphela le mismanagement yiko sekuleli economy yelizwe. Kodwa okokuqala enhlanje ukuthi ngikutsho ukuthi ama-sanctions yiyo aphambili. Ama-sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe.
Kodwa abanye bathi lanxa befuna ukuthi izijeziso zesulwe, iqiniso ukuthi ayisizo ezidala ubunzima elizweni.
Zabantu bakhalisa ngukulumende obusa kuvi ogcela amakhulu uqu lamasela abantu bemkohlakalo. Yikho mbona ngathi izijeziso ezikhona ebantwini beZimbabwe.
Udaba lokuthi abasebenza kwezempila kahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe ludala inkulumo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto phambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhelphumbe sithi izabe isenziwa yilaba abayebe funa ukungena kwihealth.
Ibandla lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan esithi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF ngele Melika lele Bhilitani kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu Makhaza. Amazwe omabili akhangelelwe ukuqhubeka efake lezi zijeziso ngoba injongo ezafakelwa yona ilokhu ingaguqukanga. Izijeziso lezi zafakelwa inkokheli yezanu PF ukuyikhuthaza ukulondoloza amalungelo oluntu aqhubeka enyathezelwa nguhulumende. Ekhuluma lentatheli zindaba izolo, unkosikazi Duhan ukhuthaze njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe, kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lo mthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo elizweni. Ibandla lezanu PF lamukele imbiko le ngezandla zombili. Lanxa ele Melika lingakaphenduli umbiko kaDuhan, selifubeke kwacaca esikhathini esedluleyo ukuthi ukuze lesule lezi zijeziso kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu, aqede inkohlakalo njalo alandele imithetho yelizwe ngemfanelo. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, yena othi ngaboni zisuswa lezi zijeziso.
Umumo lowe Zimbabwe owama-sanctions kuliqiniso ukuthi yosubulele umnotho welizwe. Angivumelani lalokho okukhulunywa ngama-British nama-Americans athi wona i-corruption kuphela le mismanagement yiko sekuleli economy yelizwe. Kodwa okokuqala enhlanje ukuthi ngikutsho ukuthi ama-sanctions yiyo aphambili. Ama-sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe ngoba ama-sanctions yoba phambilini sikhuluma ngokuthi abantu laba kala kube khuluma ngokuthi ama-targeted sanctions. Ayisiyo ama-targeted sanctions lawo ngoba
u-IMF labo bani bonke laba abayibo abaphethe izimali zomhlaba,
nxa bengase sibolekise izimali lezo besivalela phandle njengelizwe leZimbabwe, sokutshengisa ukuthi yiwo ama-sanctions la. Njalo ungakhangeli nxa usema-targeted sanctions, abantu abahluphekayo ngabantu kuphela nje abantu abangaphansi lapho emakhaya. And bahluphekelani labo bantu? Bahluphekisela ukuthi babe lomvukela, bavukele uhulumende. Yikho kuphela ukuthi bazobe ubuhlungu bagcine bevukela uhulumende.
njalo ba at the end of the day kwenzelwa ukuthi kube le protest vote abantu bevote bezondile bevote besithi bazondile and umuntu ozondileyo uyabe engavumelani nalokho okukhona ngaleso sikhathi
amazwe la njengoba esala esithi okubulala umnotho kayisizo zijeziso kodwa yicorruption inkohlakalo lokungabuswa kuhle kwelizwe singabona yini mhlawumbe bevuma ukuthi hayi ingempela izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe
okukhona ukuthi iAmerica leBritain bavele bona ambaboni belento abayivumayo ngeZimbabwe ngoba konke lokhu kungaba yize nje abakwenzayo ngoba owabo babuhlungu bakho ngakho Nkomo umhlabathi iland leyathathwayo konke lokhu kwana babengalandaba iAmerica leBritain lingalandaba kusenzakala sibuyela isikhathi sobhuqazwe lemuva bazange bebe le ndaba lalutho ngoba umhlabathi babelawo khathesi umhlabathi usuthethwa ngabanikazi lapho lendaba khona bayalwa laba bantu kungenziwa yonke indle ambaboni bevumelana nalokho abaza kuthola ukuthi ama sanctions ayiwa phambanisa ahlupekisa abantu ahlupekisa abantu abantu magaza abantu phansi lapho bathwele nzima baphila nzima ngama sanctions enelokho abaza kuthola kodwa baza kubalekela khonoko bese bethuma lokunye okwabo bakufunayo ukwenzela ukuthi babe vele ngabantu abangavumiyo ukuthi ama sanctions yiwo asebulele umkhonomi welizwe lethu leZimbabwe ama sanctions yiwashuphekisa uZulu weZimbabwe ama sanctions yiyaletha ukushupheka phakathi kwabantu ama sanctions yiyaletha ukuthi intandane zale zingadlanga ama sanctions yiyaletha ukuthi abafelokazi bahlupheke balale bengadlanga wonke umuntu uyashupheka eZimbabwe ngendaba yama sanctions
umnumzana believe gawule yisiphathamandla sebandla lezano PF siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi umbiko kankosikazi Duhani undebe mbili ngalokho ibandla lezanu PF akumelanga liwuthakazelele kakhulu lowo mbiko
ngoba ngithi uchilo wathi lezi zijeziso zenotho zilimaza uZulu lokhu okutsho iZanu PF kusukela lale emuva lanxa nje sisazi thina abaningi ukuthi izijeziso lezi zafakelwa abakhokheli bakahulumende leziphathamandla zezanu lamankampani amanye athize athinteka ekuphambaniseni amalungelo oluntu ngakho-ke mbona ngathi-ke vele nje wabachayela ekhanda bona bezanu PF base betshake impembe lamagogogo ukuthi yiko kanye abahlala bekukhuluma kahle kodwa ngithi ke khonapho lanxa ebethume United Nations umbono wami uthi lokhu labo abafaka izijeziso zenotho asoze babe le ndaba lakho ngoba izijeziso zenotho asizo azivelanga ku-United Nations zavela kubo-USA zavela kubo-UK zavela kubo-EU zavela Australia zavela la manye amazwe ama Nordic countries laba ke bakholisa khona ukuthi uthe izizwe lezo ekazikho emthethweni njalo zihawulisa abantu abaningi beZimbabwe lanxa nje laba abaningi ukuthi bahawuliswa izizwe lezo kuvela bangwazi abantu bahawuliswa nguhulumende obusa kubi ogcwele amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo yikho mbona ngathi izizwe ezikhona ebantwini beZimbabwe hayi kona lokhu okukhulunywayo owabozidera labo bani bani lokhu ngokwabantu abalutshwane kumele bakulungise lalabo abathi bayaphambanisa
siyabona ukubana ungani ubambe lapha wabamba lalaphaya okokuthi lalabo abangani bebemsola bakhona abangani hayi ayisiyo indlela ade becabanga ukuthi uzakhipha ngayo iripoti wena ukubona njani
hayi ngiyakuzwa sibili ubambe lapha lalaphana ngibona ngathi mina ubesebenzisa ubezama ukusebenzisa lokho kuthiwa ngesilungu idiplomacy ukuthi lanxa ubetshaya ngale atshayela ngapha ukwenzela ukuthi angathi-ke uyamukeleka-ke ekwethuleni umbiko wakhe lowo ukuthi lalabana ade bemsola besithi uzaphuma lalokhu bathi hayi kodwa ukhulumile ngokuthi kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane kakulungiswe indlela zokuphathana kwabantu lakho konke lokho ngibone ngathi nje mina ubezama nje ukuthi lokhu esingathi ngesilungu balancing the report. Utumbeki wakhe nje ungaziwaba ngancane kokuphela thole ngapha langapha ezama ukuthi ame phakathi laphakathi. Hayisiwo mbiko ophuma esibili wathi yiko zafica ukuthi iZANU-PF lokunye okukhulunywe vele kayikuthinti igijimela khona ukuthi izijezo zenotho lezo kazikho emthethweni yezi ezilimaza uZulu lomphakathi. Mbona ngathi nje hayi ubezama ngoba na kukhanya ngathi vele umama lo kukhona ungathi angazimbiko yakho ikhupha njani ngoba sizwa kuthiwa eVenezuela lakho bathi hayi lokhu akukhulumayo kayisikho. Sizwe njalo lokuthi abeSyria labo bathi hayi abaningi bakhona bada kuphoselwa emgqonyeni wezibi ngobana asiyo mbiko oqondileyo. Asazi ke ukuthi lapha kuyozala ngomwani.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Udaba lokuthi abasebenza kwezempilakahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe ezeNational Health Service Training and Induction Modules phansi kwesikolo sePublic Service Academy ludala inkulumo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli zindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo elecabinet.
The research training programs will therefore equip healthcare workers.
Lezi nhlelo zizosiza ukuthwelisa abakuhlangothi lezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mumpambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
Kungani singahlanganisi la ma programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administer under those institutions? Uma sokubuya njenge-proposal ngathi intarakati ye-proposal, does that mean ukuthi linto izabe vele isizimele laphana? Ngithemba ukuthi linto vele layo is focusing much on issues of patriotism.
UNkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi luqondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
And kathesi kunje abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto kambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abayebe ifuna ukungena kuhealth.
Umnumzana Efi Lela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association nakora ugcizelela kulokho.
Yebo kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye nezempilakahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe hathi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Izisebenzi zezempilakahle zivele zingaphili kahle. Amatitshala engaphili kahle uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy ezavusa imisebenzi ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokho ukufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
These things won't affect even the employees, the employer.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ifani ibandla lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Umhlangano lo uqale ngolwesine kobulawayo ukhangelelwe ukuphela ngomgqibelo. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wake wakhokhela leli bandla. Usibangilizwe ngomunye wabancintisayo labanye abathi umnumzana Strike Mkandla, Mark Mbayiwa, Matthew Sibanda, Bernard Magugu lonkosikazi Sithembiso Mpofu ohlala kwele Bilitane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday linodaba oluthi ibandla leMDC Alliance selisole umbiko wesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan. Lisithi wethule umbiko wakhe ephakathi kokuzwa imbiko yabo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com libika ukuba imuli kamuyi uMaxwell Chimwamombe weHarare ifuna ukuhlawulwa imali engangamadola ayedlula inkulungwane ezilikhulu ngoba inkampani yeDoves yabangcwabisa ibhokisi elingelamuntu. Umuyi yena wayingcwatshwa njengomuntu ompofu ongelazihlobo i-Pauper's Burial. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, sanibonani bantu baka Studio 7. Hayi, siyaphila nje, sibingelele nje bonke abantu baka Studio 7 abasakazi. Yalikhuluma lo Josephat ePlumtree. Uyazi ngempela umnankagwa ukhalela ukuthi ama sanctions kakhishwe. Kwayena thina esifake kuma sanctions. Ngikhuluma kumanje ama border aka wonke amazwe asevulela ama border sokuseleni. Ngama sanctions kithi lokho ngoba sina siphila abantu abasebotswana South Africa. Uma bengakwanisa ukuzanga kuyindlala kithi konke lokho. Ngikhuluma kwa DA kuva sithathe njani thupha usisenzani ukuthi ikorona lena nguyo selolwazi kwedlula wonke amazwe la lomhlaba lo osekungcina kavule laye kavule uselokhu evalile ngciye ngabe ukhalela ukuthi ama-sanctions kakhitshwe ama-sanctions okokutshona bekhala behlabela yeye kaziye ntikazela akusebenzi lokhu hawu baxotha abelungu lapha bethi abelungu ngababafuni namhlanje sebekhalela ukuthi abelungu babafakele ama-sanctions la ama-sanctions la mancane kube kuyahambi ngabavala sibi lokuthi ngijoyine indiza mtshini vele bela ambasadaba waseMelika ngaba baxotsha kuphela ukuthi iZimbabwe kuphela into zabomnankakalo ezikhanseli abantu beZimbabwe bathwele nzima mani basokolwa njalo ungakhala abantu beZimbabwe ngabantu esingathi ngama-hard workers basebenza bona babantu ngokuzimisela siswele uhulumende hayi umnankagwa akayenzi kahle kavula amabhoda-ke kungenani sikwanise phela ukuthi siziphilele ulokhu ikhalela yeyo ama-sanctions kakhishwe yeyo ama-sanctions kakhishwe ekhishweni ukuthini bezona besona kangako khona manje ithi ama-overtarians abantu abalwelizwe yini nje ngempela naleyo khathele thina ngendaba yabo kwayona i-ZBC yabo lo kulobandlululo akukhulumi isindebele kuloke kubhizi ukhuluma isishona hey ama-sanction hhayi ntainti abafake mo ngiyabonga
ngiyalibingelela futhi istudio set ngiyalibingelela konke bahlabezulu ngeke sisize njengoba ngikhuluma ngeradio ekhuluma kahle into zabantu icacisele into zabantu ukuthi sihlambuluke vele sikhulume izindaba zethu ezizibikayo ezizikhala ngazo sayikhulu ne-studio 7 sizwe singoba liyakhuluma siyezwa abantu bayakhuluma lathi naku siyakhuluma kodwa zethu asikhucela kesikusana Studio 7 abantu njengomhlafu nanse South Africa ngubishop Khala vele bavala imali yami abantu beZimbabwe beyifuna from 2010 and now ngifuthe amanje ngoku ehamba ngilalapha babeyihlalele ekhaya kwezinkomo kwami kokuyi-2 cela kini yabo
salibonani salibonani basakazi nabathandi beStudio 7 lona okhuluma ngugiftiso Ndokufo kaNdlovu laphana esitishini basakazi benithanda ukuthi nje ngibuze nje oromane ngathola ithuba like lisibuzele orongutshunga orombano wezano siyakhumbula umnankagwa engena
wathi yena ama sanction akusizo akusiyonto engabusifisela izwe emuva wathi yena vela angeke ekhale ngamafi. I think it was late 2017 or early 2018 sita ama sanction I still wangabisela izwe emuva sithi abantu is time ukuthi siye ukukhala ama sanction silungisizwe wakhuluma yena umnanga kwengene esikhundleni ukuthi izwe libulawa yi corruption ilizwe libulawa ukuthi kungabile accountability kubongqongqoshi manje sishone busy edlalisa imali ze state yenza ama anti sanction mas wenzani ngoba wasitshela wathi ama sanction akuyona into yobulala izwe and lawo ma sanction akusho ma sanction afakele izwe kodwa afakelwa ama individuals angaphansi futhi kwekhulu less than 100 individuals lama company nabo so asazi ukuthi lawo ma sanction engabulala kanjani izwe bese mbuya laphana ngibe sengiqale ngiye ukuthi kangiye ngichibileke ngiyeqembeke phezulu manje sizwa ukuthuthwa ama overt lawo abochiwe bigitch abawabophe kakhulu ngoba ama overt yiwo abantu abazani isikupower ngenxa yabo babehlala nje besithi hey zani Europe zani Europe manje walamba indlala sebeqala babhisha bethi leyo mali abayihola incane ababotshwe yiyo yibo abayifakile ya inja manje idla umnikazi manje ngiyayithanda mayifika lapho ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisi
ngivingelele ku studio 7 kubasakazi kunye labalaleli bayo bakhona okukhulumayo ngozinja ziyamkhonkhotha oqhamuka laphana kodukuthi bakithi ngithanda ukuphikisana lokuhlaziya kukandoda lo ozibiza ngomfundisi kade ngifundisa imbumbulo ngikhuluma ngosibanda la kuyamangaza kakhulu ukuzwa umuntu ozibiza ngomfundisi athi yena umhlaziyi wezepolitiki kade engumlandeli wepolitical party uthi yena uma iMDC idinga ukungenelela kwesedek ethi ngabantu abangalangqondo abantu beMDC abafuna ukuthi isedek ingenelele ekubeni kufanele izinto zaseZimbabwe zilingiswe khona lapho ekhaya ngisengisithi kuwe ke ndoda wona ozibiza ngufundisi iba ngufundisi othumayela ibhayibhili uyekele indaba sepolitiki ngoba suka usurobha abantu lenkonzweni ukuthi uyabathumayeza kati wena ubathumayisele ukuthi bayivotela iqembu lelo olisapota iZANU-PF ngithanda ukukukhumbuza ukuthi ngalwana mnyaka kuze kube le government ebusa ngokubambisana i-MDC leZANU-PF kwakungenelele isedek khona lapho ukuze izinto zilunge ngoba iZANU-PF injalo yona ekwenza ayifuni ukudosela ingubo esayidini layo nakhona lokhu indaba yepholadi lapho upholadi lapha ungatyabheka wonke ama-officials okuyiwo aphethe lowo mdlalo wepholadi ngabezanu-PF babuya bebe ngonompembe babuye bebe ngolaisman babuye bebe ngabadlali phakathi enkundleni so yonke idecision ethathwa lapha afanele ithathwe ngokufeva izanu-PF that's why i-MDC ngiyabantu abahlakaniphileyo abafundileyo bedinga ukuthi ngenelele ezizwe ukuze into yaseZimbabwe ilunge so ngithanda ukuphikisana lawe ke wena okhulumayo ozibiza ukuthi ungifundise kodwa ukhuluma imbudane nje into engazwakaliyo kuyangimangaza ukuthi uphuma emzini onjani nabantu abakho bathini uma bekuzwa ukukhuluma imbudane efana nale uthi wena i-MDC iqamba amanga ukuthi imota kaChamisa yadujula uthi akudingi ukuba lisotsha ukuze ubone ukuthi imota le yachayilitshe noma yachaya kuhlamba hayi mfundisi yekela ukukhuluma into ongalalwazi layo wena ngumuntu weBhayibheli chumayela iBhayibheli uyekele nje ukukhuluma izinto eziqondane lezepolitiki lapho kuthaye khona ibullet ifastela ifastela lithi lichachambe lonke ungeke ube kwazi ukuthi ifastela lelithaye yitshe noma yini so le nto ekhulumayo uyeke wena uma usupport iZANU-PF iba ngweZANU-PF uyisupport nje iZANU-PF lapho uyeke ukuhamba utshela ithwakazi amanga
kustudio 7 basakaza abahle linjani kulabalake yabi audio yayisavulakazi ukusewahamba njani kulili zama ukuthibela akusangeleki hhayi kubuhlushe kuyazi ukuthi impela bawumuntu osupport iZANU osizwa abantu ngendlela abakhomenta ngakhona ey'ncinyweni lapha kuma-audio akazi ukuthi usuke umuntu onenhliziyo enjani inhliziyo yakho suke ukuthi iyalilana mpeli yokubulala ngoba abantu bayahlupheka abadala bayahlupheka uze umuntu ezithi ngikhuluma ngabandlekezela ezinyembezi lapho egangeni akazi abantu ababekha kwenzakalani wena kodwa ukhona ngapha eZimbabwe kumnandi uyagiya ugiya ngaso leso sikhipha sakwe siyelwa kumnandi kuwe hayihayi kambe ngabe kuyasezika konke loku okukhulunywa ngabantu shuwa abantu bezalo okususela kuyimnanga kwakhona ngale kusakuchabisa unkulunkulu nje abangenele nje bonke ngempanishimenti wonke abapanishe bonke shuwa asikhulule ebuzimeni kimi sihluphekile bantu beposi kenzani wakati laba bantu banjani bantu ayi alokuzima lokhu alokuzima shobuze ufisele ukuthi ngapha wathi uvuka ngotopi ukuthi usile endaba yokuhlupheka nje ayi abantu ezaluka basixolele shuwa basuke nje embusweni banikeza abanye abantu ijazi kusinto kudedelwana nje shuwa obantu
zanibonani bantu bakhithile njani ngezindawo ngezindawo hayi kodwa abantu bakhithe akula muntu ongaliboni ukuthi ilizwe lakhithi lihlupha ilizwe lezimbabwe liyaphela bantu liyaphela ilizwe liqeda isela leli mnangagwa leli mnangagwa sefakela abantwana bezimbabwe ihlazo yikubona amahoveti etoyitoya so yikubona amahoveti edemonstrator ebotshwa enjalo sebevukile abanye kabalanyawo abayaqhula bafuna itreatment kodwa bayabotshwa kuthi abayejele ukothiwa ngupresident mnangagwa lo president ungcolile lo isela leli lingcolile leli lovele ngeke wafaba ngupresident akula president onje so umuntu obopha abantu asebegugile njengalabana ebabopha mpela akodwa ishemu lo muntu lo amnangagwa shemu mpela kodwa iqiniso liyavela ukuthi ilizwe lelavele lalingavalelwa ngecorona ilizwe babevalele ububi babo bevala ububi babo beqeda bethi corona lelanavele asolizwe elalingavalwa kuqanjwa manga kuthiwa kuvalelwa icorona ngoba icorona izala upf umkhuhlane izala upf obona ngumuntu wonke ongalaphekiyo umkhuhlane oqeda abantu khuluma kanje bavala ilizwe bona balezidumbu ezingaki phansi balezidumbu ezingaki bevala ilizwe bethi corona corona loba kungabalwa inamba yabantu ababule icorona leyo kuvale izidumbu zabantu bezala upf uqathaniswe sibone ukuthi izidumbu eziningi ezabobani ngoba iqiniso inamba yakhona ezala upf ngekuyithuli abantu baningi kakhulu ababulawa ngabantu labo abanye abantu banyamalala itayizamara banyamalala lamanje abantu bathotshwa bathunjwa banyamalala inamba yakhona ngekuyithuli ukuthi bona abantu ababula izala upf bangani badlula vele icorona kachana corona ifika izulu le
sanibonani bantu bakastudio 7 ngicela ukuthi nxa ngingakhuluma indatshana yami bakithi ngiyizikhulu ukuphuma emoyeni ukwenzela ukuthi ngibe kwazi indaba zami ngingazingenisa njani ngiyacela siki lapha ngikucela ukuthi mina ngomunye wabalimi lapha emato so ngomunye wabalimi ukuthi sithole ikhombana kusonto elulu kathi sizulu iyathwala iwhithi yethu iwomile isemasimini iwhithi isilime sithi singavela sinethwe sihle simile khonapho singasadleki
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ezinye izigaba zelemelika ziqhubeka zisiba lenani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eliphezulu lanxa ilizwe lonke jikelele selilamanani aphansi isigaba se-Texas yiso esilenani eliphezulu elabantu abedlula amakhulu amabili 237 ababulewe yilumkhuhlane izolo nje kuphela siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
mfakazi igciwane leli elithulela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kuwomabonakude la kumaphephandaba kanti-ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha nalapha sizabele kubekhala ngakhona ukuthi hhayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane sekhona sibili kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje
indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na
nxa sikhangela iindawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu iindawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala ke kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene uthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni ngakho-ke nje labomthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho-ke sinazelela ukuthi indawo eziningi kakhulu sezibuyele esimeni esasizo sona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoka isifonyo kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngiye kugqokisa umuntu isifonyo ngapha esidla enata
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seDallas eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lamukela imbiko yesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZANU-PF zesulwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilo ntungameli Nkomo.